Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela uStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 Ntulikazi 2017 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zakonyongolo eKezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo.
Yabantu laba okuthiwa kunakalali kunakalalia definitely njengoba ngikhuluma ukuthi nankahlangani nabo kodwa kuthule esiyokezi yakulalula.
Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe ngezigcingi zikamabonakude.
Kukanti ababalisi labo vele ngabe basifundise kuhle ngendlela ukuthi ke babala amabhuku abafuni ngendlela eqondileyo nje isimo sokusebenza ndlela siqondanga ngendlela yangkhona.
Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzilandlovu ubonakala emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa ukuba ngumongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakonyongolo eKezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo. Unkomo wafa mhlazi ku-1 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1999 okwenze leli langa linanzwe ngeviki edluleyo konyongolo lapho okudabuka khona umuyi uNkomo. Sixoxele sakhamuzi salumango umnumzana Peter Majoni Ndlovu ukuze sizwe ngokwenzakala kulesi sigaba kulandela umbuthano weviki edluleyo.
Bathi bona kungani kufuna ukuzivuselela izaphu, so kwakhanya ukuthi wona i-organization yakhona yayifakwe ngu-MTN ngokwakhe kusho ukuthi ule mcabango onjalo vele kazangehambela afike lakhona ngale kwakumiva jakafikanga bonke abantu abangaphelani lakhe bonke ukuthiendaweni e-St Anna laphana akuzange vele kufikela e-St Anna kuthakuseokade i-angela kuzange uvele kufike enibhodi wakhona lethi bona kusuke kwahlala phansi ukuthi wakuzivuselela izaphu but emsebenzini wakhona hayi kwakuthi
yisike sezwa kumaviki adluleyo ukuthi kuke kwatholakala amathambo abantu abafayo likele kuzwa yini khona
ngoba anzange ngikuzwe naloko ukuthi kwabathambo abafayo ukuthi bakuthatha zangkwazi
o kodwa lizwile kukhulunywa kwezinye indawo
i-information yakhona yapho kulika nje but ukuthi kade ngisiza indawo into yakhona okulethayo asiyangitholi nokumthola.
Kodwa umumono unjani, liyalibone yini abantu abalingabaziyo ukuthi bengabe ngabangaphi licabangela ukuthi bengabe bezoletha ukungahlaliseki esigabeni?
Hayi, umumono muhle sibila akulalito labantu laba okuthiwa kunakalali kunakalalia definitely njengoba ngikhuluma ukuthi nankahlangani nabo kodwa kuthule esiyokezi akulalito.
Omambangazwe ke bona bakaqalisa ukubuya bekhankasa
so far lakhona bembangazwe kusaqile ngaphandle nje kokuthi khona abantu bayenza imihlangano ezindlini nje kodwa-ke akakachati kade ukuthumela phandle.
Kukhanya kungabe bandla liphi abakhanya begcwele esigabeni la
ikakhulu abantu abangani bagcwele lapha especially abezanu kutho ukuthi kona kwathela ka-information ukuthiwa kona kuyakuya itrathi yomumbu oqondane lezanu so-ke besoko sikhangelele ukuthi kona lowo mumbu okuyayo ngezanu kodwa lathi yahamba siyofola noma singatholi izanu isiza ukuthi kona okuhamba njani but into yabona yabona yayiphumeleli kahle sebengani yabo abasebekhulelwa ngabanye abantu sebewakhulela ukuthi kona akula mumbu okuthiwa kona uzokuya ngezanu lathi yahamba siyofola noma sokuthela umumbu akabuyi
Hello ke umnumzana Peter Majoni Ndlovu isakhamuzi sakonyongolo eKezi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eKezi. Amatitsha la isikolo senkulumane high school kobulawayo ayakhonona ngembiko kahulumende ukuthi sebenza bebhekwe kumabona kude. Lokho kulandela elinye njalo inyathelo elithethwe nguhulumende ezikolo osokumele amatitsha la ahlabise izithupha zawo nsuku zonke bengakaqali umsebenzi njengendlela yokuba kwazi ukuthi bafika njalo basuke isikhathi bani. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusi Muzi Mahlangu, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siwuzwile umbiko ophume namhlanje umakhabandaba ukuba abezemfundo bafuna ukuba bafake ama-camera kazabikhangele ukuthi-ke bayafundisa yini njalo bafundisa njani. Ngokulahlekileyo ngoba-ke siyakwazi ukuthi-ke ezemfundo zilenhlupho eziningi ezikhangele ukuthi zilungisiswe. Kube kuthani ukuthi bathathe imali le abafuna ukuthi bayisebenzise lokhu bancedise ekuthengeni izingwalo zokufunda ngoba siyananzelela ukuthi khathesi njengoba nje ne-curriculum entsha. I-curriculum entsha le ikhangelele ukuthi be ngamabhuku. Njalo nje amabhuku angikhona kawakho kukanti abobalesihlabo vele kanje basifundise kuhle ngendlela ukuthi-ke kabala amabhuku kabaholi indlela eqondileyo nje isimo sokusebenza nje lasiqondanga ngendlela yangkhona.
Kanti vele khona sekutheni nxa kuzafakwa amakhamera bakhona yini kade sebebuya bengasebenzi?
Hayi ke isiko lokuthi nje otshela into yokuthi enze ngoba-ke kuyindlela ukufaka amakhamera kuyindlela yokuthi umuntu ahlale ofisini abekhangele ukuthi ubani wenzani endaweni yethu ubani wenzani kulokuthi-ke asume lo muntu akukhangele ifisa ukuthi ukuhamba njani ayinike lo okumele asebenze impahla ezifaneleyo zokufundisa indlela yokuthi-ke kabalantu ezeneleyo zokuthi bafundise njengengwalo mabhuku bafundise lokunye nje lesikolo konke nje konke lokho.
Sizwa njalo kuthiwa kwezinye izikolo sebethe bona nxa umbalisi engena kukhona lokho okuthiwa yikuklokha. Likubona njani lina lo?
Ye kukhona ezinye izikolo ezisebenzisa i-biometric clocking system okangokuthi-ke umuntu usefika kwanje ngesithupha ukuze aklokhe. Bekhangelele ukuthi lokhu kwenqabela ukuthi-ke abantu bangaqili njalo bangaxokhelani bangaxokhelanini ngokungani izindlela zokuncindezela izisebenzi ezivele ezincindezelwe indlela ezingaqondanga ezisebenza kuzo. Thina sibona nje njengento encindezela izisebenzi ngoba izisebenzi ukuze zisebenze akudingeki ukuthi zithone kulomuntu othwalela ibhulo ngemuva kodwa-ke ungaze uzinike ilungelo lazo uzinike lokhu ezikukhangela ukuthi zikuthole kunjengeholo lazo zonke nje izinto ezibakhathazayo abantu. Abantu basebenza ngokusebenzeloba ungene bezele bewuthakazelela kakhulu.
Alo-ke umnumzana Vusi Muzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukeli ethi www.voaindebele.com, la kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Odinga usekelo lokukhethwa ukuba ngumongameli welizwe umnumzana Nkosana Moyo ubhodabhoda ngelizwe ehlangana lamagxuku athiyeneyo ubekwabulawayo izolo lapho ahlangane lenhlanganiso ezizimeleyo. Emhlanganweni lo kubonakale umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Sixoxelaye uNdlovu simbuza ukuthi njengomkhokheli webandla eliphikisayo ubedingani emhlanganweni kaMoyo.
Ngihambe ngokuthi nginusiwe nami ngumuntu omele i-ANSA ngifuna ukuyazizwela ukuthi yena udubo lwakithi lwemathebelelendi uluthatha njani uyalwazi kakwazi. Ngihambe ngiqaphisa indlela ngifile ukuthi ngilalele kahle kahle ukuthi ngizwe la nabakade bengikhaphile ukuthi siye kuzwa khona kuya ngikutshola.
Ngemva kokulalela akukhulumileyo, kuyini okubonileyo ikakhulu ngenjongo yakhe?
Ngingathi eyikuzwileyo ngoba kunomahluko phakathi kwento oyakuyizwa umuntu eyikhuluma sithi mhlawumbe ufike ukuthabisa le nto umuntu azayenza asithi avotele ngabantu angene esikhundleni. Kodwa mina ngokubona kwami kukhanya kunokuzwisisa avele elakho nokwazi ukuthi abantu bakithi bafuthelene ngenxa yokuphathwa bubi yiZANU-PF. Yikho lezo zinto nxani ukuthi ufisa ukubusa iZimbabwe yonke, kodwa sazi ukuthi ingxenye enye iZimbabwe iphethe ngendlela ehlukeneyo kulaleyana ingxenye yeZimbabwe, especially iMashonaland. Na ezifaka kukhundla sokuthi yena ufuna ukuthi yena angangena embusweni alinganise abantu baphathe ngendlela ehlukileyo kulalokho esikubona iZANU-PF. Mina ngibona ngazathi yinto esiqali esinika amasungulelo ohlelo lokudlelana laye, ngoba uqalise yakhe iphathi thina sile yethu esithi i-Answer ku-Alliance. Yikho ngibona ngazathi mina angikabatheli abanye ezisebenza nabo i-membership ye-Answer ukuthi ngihambile lapha ngakuzwa lokhu.
Lo-ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla le-Answer, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungamile Nkomo. Lamhla ngixoxa lesakhamuzi seJuchume ePlumtree, umnumzana Diva Dube, yena ohlala kweleNgilandi. Ngefike edluleyo babe lomkhosi wokukhumbula lokulondoloza amasiko akibo awesikhalangeni. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga babuNkomo, ngibonge ukuba khona ehlelweni.
Liwuqhube njani umkhosi?
Ube yimpumelelo enhle kakhulu, njalo kube lilanga elihle sibili kakhulu okokuthi bekunentokozo, kujatshulwa, sidlala ingungu, sisenza konke imidlalo yonke lena yakithi esikhalangeni. Sihlabela le ngoma zakithi zasesikhalangeni ezifana labotshozana zangasentikhumbuza kanye. Ezinye eziningi uvuma loliwe eziningi kanjalo kusiba kuhle sibili, hayi kukuhle kakhulu umdle kakhulu umthimba lwane.
Kahle kahle lifuqwe yini mnumzana Dube, injongo inhloso ibingeyani?
Okokuqala ngendlela esakuthatha ngakhona, sakuthatha ukuthi nxa lingabantu lingazivezi ngolimi lwenu kodwa lithi lisendaweni, lizahlala njalo livalwa ngokuthi alikho kuleyo ndawo. So sakubona ukuthi kuqakathekile kakhulu njalo nokuthi ukuhlangana kwethu sisenza into ezifana lazaka lezi, ukuhlangana kanye ngomnyaka sivuselela njalo sitengisa labantwana bethu labo bazalelwe kudiaspora ukuthi imvelaphi yethu injani, njalo kusiba khona abanye abadala abayetha inganekwane ukuthi sasuka emapungugwe sayahlala kubo Cameroons sayahlala langaphi ngaphi kuze kuzofika isikhathi sakaphempi. Kuyinto sakubona imiqoka njalo iqakathekile kakhulu leyani ukuthi sihlale siyikhumbuzana. Umcindi lo esiwenzileyo nokungazomcindi okuthiwa umenywe abantu besikhalangeni kuphela, kodwa besimeme labanye abantu noma abanye abantu abavela eNdebeleni, labanye abavela eShoneni, labanye abantu abavela kwamanye amazwe kubo-India, lamanye amazwe ekade bekhona bebuye bezobona into esiyenzayo. So ngokwenza njalo ikutshengisela ukuthi singabantu besikhalangeni abazithanda ngolimi lwabo, singabantu besikhalangeni abaziqhenya ngamasiko abo, singabantu besikhalangeni esizidlondlobalileyo kakhulu kuloko esiyikho khona.
Nxa sikhangela amasiko akini Dube, lingathi lisawalandela yini, lisawahlonipha njengoba selihlala emazweni nje?
Amasiko sokuba lohlupho babuNkomo nxa kukuthi sikhangela kule intsha kakhulu le yaba intsha le ezalelwe kakhulu esithiweni, kodwa nxa ngakhangela kakhulu laba basuka from over 30 years kusiya phezulu, amasiko basawalandela kubili kakhulu iningi labo. Abantu abadala-ke nxa sengikhuluma kabobaba abafana labo-Reverend Reverend Havana ongubaba okwathatha izinga elikhulu kakhulu kubonasi laphanda, ngabantu abasigqugquzelayo kakhulu ukuthi asikhuleke sisenza njalo simentena masiko njalo bangabantu abahlala ngesikala ngokuthi amakomka makomka kutsho abantu abafundisa noma abazama ukuthi basiqondise lapho esabe silahleka khona
kuyiphethe Dube ungathanda ukubatshiyela waphamazwi abakini abasemazweni atshiyeneyo ngitsho lasekhaya
nxa ungumuntu esikhalangeni zigqathe ngalokho oyikho khona iba le confidence ukuthi ukhulume ulimi lwakho njengokuba lunjalo lungolwesikhalangeni njalo ngimema ukuthi abanye abasemazweni bo-America bo-Australia abenze ngokufanayo njengoba ngikhuluma nje ukhona umcimbi njalo ozabe khona e-South Africa bazabe besenza okufananayo labo besenza ukuthi bahlanganise abantu sikhumbuzane njalo ngesiko lakithi mina nje akuqhubeke ukusenza njalo kodwa akungapheleli khona lapho intsha eyenelisa ukuthi ibhale nezingwalo ababhale amanoveli ngoba impilo engela documentation impilo ezogcina ekugcineni ijabalala iphelela nje egcekeni kungasazi ukuthi kwake kwake labantu abake baphile emhlabeni abanjalo kodwa nxa singazigqaja qhubekele phambili ngokuthi sithathe indima le esayitshelwa ngobaba omkhulu bethu labobaba bethu qhubeke layo injalo ulimi lwethu alusoze lufe
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umnumzana Dube siyabonga
ntokozokwazo tate bathukanduna ntoti mwalingapemanga bakalanga mugale makabhatana bakalanga muzwidene lwezigwenye ntovoka tili mkololo wajabiba ngotela lesinamakwati inkwawusina tshishe elikwene kumabhongani ntovoka
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa le sakhamuzi seJuchume umnumzana Difa Dube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo muntu ngamili Nkomo
gukama namle lamshweshwe
namlela nampawa fowembula
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Alexander Mathe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Namibia. Ya okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo siyabonga mnumzana Gande.
Ungasitshela ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia khona ngapho liphile njani libambene yini?
Iqiniso langkhona ukuthi sibambene. Uyazi Chris Gande ukuza eDiaspora akusintando yabantu ukuba nabetshiye umzini wabo. Uyabona kungaze kube ngama professionals kungaze kube ngabantu abahlala lapha illegally singahlangana siyabingelelana siyazwana sikhuluma indimi ezitshiyeneyo zeZimbabwe isishona lesindebele sikhulumisana abanye balezimuli zabo ezisele endlini baya ekhaya eZimbabwe bayazama ukubana balungisise izimpilo bathumele izimali ukubana izimuli ziyenze ngani ziphila ziphila kahle so uma sihlangana lendubo kumbeni ngithi udubo olulodwa kusenza sicine sesibambana kodwa ukubambana lokhu kuyabe kungekho official yabona into engicho ukubana ukubambana lokhu sokufuna ukuthi sibambane sinezwi linye ngoba abanenge abalapha eNamibia bakhona bazihlalela abanye bezwa besithi mina ngikuvota abanye uzwe besithi akulanto enhle zaphuma eZimbabwe abanye ubazwa besithi sihlezi lapha kodwa imisebenzi lesiyenzayo siyayenza sidevelopa abanye abantu nje abakhona ngapha uyabona into ezinjalo uma kusenza but besiyafuna ukuthi sibuyele ekhaya kodwa kathesi basiyalela ukuvota into ezinjalo
Manje nxa sikhangele yona impilo eliyiphila khona ngapho eNamibia ungathini nxa uqathanisa le ekhaya ingconywana na
ingconywana sokuya ingconywana kwelinye icele it's not good at all ungathi ingconywana uma ukhangela ngokuyimadlana oyabe ukuthola ngikhangele ama professionals ngikhangele even abantu abathengisa ezitaradini laba uyabona impilo yangkhona ngeyokudubekela kuyafana ukuthi igande uyabona uhleli uthola imali yakho kodwa umkakho kakho abantwana bakho uyabona impilo enjalo so ubungqonana bangkhona bungakho
bakhona yini asebethethe khona ngapho kumbe abayendele khona ngapho
ye bakhona ngingathi kubana abanye bayendile uyabona into engeke ngakutshela ngayo ukubana ama izimoti mina ngikholwa ukubana umama lobaba labantwana kumele behlale bebonke yabona so uma bengekho bonke kulama risk akhona ukubana omunye egcine sethatha engaphandle kwelizwe lakhe engaphandle kwekhaya lethu leZimbabwe lokhu kutsho ukuthi kuyabe kungumasihlalisane abanye engibezwayo athola ukuthi ngumuntu owayethethe kodwa akasahlali lo mfake siwayalana lo mfazi ngokubana yabona amakhiwa sometimes but nearer is dearer so kutsho ukubana imoli lezi sokumele zikhulumisane ukubana ukuze zingabi separate for some time kumele zona zihlale kanjani zibe le program yazo njengezimuli ukubana how do we stay as a family unit
hayi kuzwakala isikhathi iso singasavumi ungavalelisa abalaleli
into engifuna ukuyitshela abalaleli ukuthi ama political parties akhona kuhlelo lwe 2018 election asiwanakekeleni siwakhangelisise ngoba ungaze ukhangele iMDC ilawo amaphutha ewayenzayo singayi ku-election siphonga ukuthi iMDC le esizayivota njengobana omunye wakho watsho ngomunye umnyaka sivote sithi ungaze ufake ibhiza ulibhale ukubana MDC abantu bayalivotela let's move asiphumeni from umqondo onjalo umqondo ongayakhiyo umqondo ofileyo umqondo owenza ukubana ama politicians abambelele abantu njalo i diaspora thina sithi ukubana lizas incorporate and lizas faka yini kuhlelo lwenu ngoba lingadingi ama votes ethu kuphela as in numbers
hayi sibongile kakhulu mnumzane
hayi siyabonga
lo ke bekungumnumzana Alexander Mathe oyinhlanganiso ye Namibia Diaspora Movement ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba ale balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxayo nonkosazana Duduzile Sibanda isikhulumeli seqembini lembube unobuntu. Siyakwamukela kuhle.
Okay, siyabonga.
Asengamhlophe nke iqembu lakho lisanda ukuthola isicoco kubulawayo Arts Awards. Lizwa njani ngalokho?
Siyabonga kakhulu thina kithi i-achievement enkulu kakhulu. Kuba lethi lokuqala is our first time ijabulile kakhulu we have been nominated before kuziwa award ye-UK we were nominated alongside Amara nabanye
ngilale la mtoga sana mina ngeza iziyo kutumana ngeke amishingetwa
ngisuka lapha liyangaphi ngomculo wena
hamba on tours out into a lot of countries sisahamba Europe, Canada, Belgium mo October going to America
liyabe lingaphi kweAmerica njalo nini
sobe sise New York Florida nxa ungabe umuntu ofuna ukubona ukuthi sobe singaphi can go to our website it's www.mavundu.org ama days ethu wonke asekhona izindawo lapho esale sikhoma khona e-America.
Kahle kahle kungani lakhetha ukuba liqembu lembube elikhangelelwa kakhulu ukuthi ngumculo wabesilisa?
Okokuqala siqalisa ukuyenza sasiyikhethela ukuthi yinto engakazi yenziwe ngabomama. Been 6 years siyenza and siyaphumelela. Okwesibili, ephethe usiko siveza izitori zonke okwenzakala ngkhaya ukuthi siphila njani. Music yethu ayisiyo yabanye abantu. Umuntu owenze imbube ngumuntu ohloniphayo, umuntu ozithobileyo.
Kungumkhuba wembube ukuthi abantu bayagqoka impahla ezifanayo njalo bagida bephakamisa inyawo. Lani likwenza njalo njengabobaba?
Hayi, thina njengabomama sisayizele ukuthi hayi, thina senze singabomama sizakwenza ngendlela yethu. Thina phela siyathanda ukuchena, ibona rugby. Umama uyathanda ukuthi ichene everyday jonke laphana. So ngelinye ilanga nizisile i-uniform, sometimes singabi i-uniform kodwa kube yindlela nje ukuthi kukhanya ukuthi laba ngabantu bani. Because it's not your mama, they can't be with you to give me than what we are. Just because she has come to know, but I feel this kind of channel won't do it exactly. She has a star in the city, or she is a star in the army. It's a family of a star. I want to.
Liwens and Jan, looking at one mamma, Guti, Abantuana, Imizieno. Gonke likuchiye lisiyahlabela ikakhulu ngesikhathi santambama lapho abantu abaqoqana khona njalo nqalisiye emazweni.
Okwenza kube lula yikuphilisana kuhle lefamily yakho kanye lo muntu oyabe ebuthele. Like our families, omama bethu or abayibogogo ababantwana, osisi bethu omamdala nje ziba basincedisayo. Nxa singekho babambisana labobaba ngapha ukuthi abantwana bakhangele njani imizi salikhangela thina singekho siyesebenza.
Ungabachiyela liphi abalaleli labasekeli benu?
Thina njengonobuntu Gidizile Sanda, uJoylin Sanda, uHeather Dube, uZanele Manenga lethando kamoya. Thanda ukuthi sikhuthaze anyone ongabe esenza i-art especially omama ukuthi ungachiyi into oyithandayo. It's still possible ukuthi uzenze uyenze into oyithandayo, uyenze i-art yakho uphinde uphile kuhle futhi. Siyabonga.
Yebo-ke ngududuzile Sibanda lo oweqembu lenobuntu. Sigqiba ingxoxo yethu le ngomculo wabo odla ubhedu kulezi insuku othi Inganekwane ophuma kudlalade labo elithi Ekhaya. Sidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Iqembu lenobuntu lengoma yabo emnandi ethiwa Golobeja isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Izakhamizi zakonyongolo eKhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli uMnumzana Joshua Nkomo. Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe izigcingi zikamabonakude. Imkhokheli webandla le-ANSA uMnumzana Moses Mzilandlovu ubonakala emhlanganweni kaMnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa kuba ngumongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama ngoChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.